ngokubona kwami mina imizamo le izanceda abala ma business ukuthi basebenzise izimdola bebhadala lokho okufuna ukuthi ubhadalwe ngama-$10. Kodwa abantu makhaza bazaqhubeka besebenzisa i-US dollar ngoba into abasebenzisayo langa ngelanga zilokhe zithathwa ngama-US dollars. So akuncedi abantu makhaza lokho okubuyiswe ngubaba Ncube, uzanceda kuphela abalama business.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani kahle kahle kuyini okungenziwa ukuthi idola leZimbabwe libe yilo elisetshenziswayo kakhulu kule dola leMelika kumbe amaranda?
Ubona njengani into enkulu uhulumende okumele ayikhangele ukuthi idola lethu alilastable rate. I-rate elikhona lamuhla ayisilo oluzalithola kusasa kumbe phambi kwakusasa kumbe next week. So ukuthi abantu basebenzise ama-$10, ngibona njengani kumele uhulumende azame amacebo okuthi i-rate elikhona libe stable. Njalo kathesi silama-rate amabili, sile option rate le parallel market rate, and the difference yakhona inkulu kakhulu ukuthi abantu abaningi bayapheka ama prices nge US dollar. So kumele futhi sivale igap elikhona between the parallel market rate and the auction rate uze abantu babe lethemba le zimdola njenge currency abangayisebenzisa for day to day activities.